Uhulumende weSouth Africa uphe izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kuze kuyafika umpalakazi ukuthi zibe sezithole olunye uhlobo lwamapermits kumbe ziphume ziphele kulelo lizwe. Kodwa-ke iningi lehluleka ukuphumelela kuzicelo zamanye amaphemithi la njengoba bengelakho okufunakalayo. Lokhu sekwenze kwahluma amankampani esiphangiphangi ebulenjini be-inthanethi esithi ayenelisa ukusiza abeZimbabwe laba. Iningi lamankampani la afuna umuntu abhadale imali ethile ukuze ethule udaba lwakhe kuwo, bese umuntu eqhubeke ebhadala ngokuqhubeka kohlelo lokufaka izicelo. Intatha ezindaba eZimbabwe umxolisi Ncube uthi abantu badlelwa imali nje mahala yilawa mankampani ngoba abaningi abasoze bawathole lawo maphemithi.
Abantu abaningi abayi kwenelisa ukuthi bathole amaphemithi amatsha eSouth Africa ngoba amaphemithi la aweZimbabwe exemption permit abawathweleyo yeza ngokuthi abanginelisi ukuthi bathole amanye amaphemithi abevele ekhona kungenxa yokuthi abalayo imfundo elingeneyo kumbe ngithi mina ama-skills angabenza ukuthi bathole amaphemithi aseSouth Africa.
Iningi labeZimbabwe laba ngabantu abebesebenzela ezindlini, abanye bethengisa ezitaladeni, kanti abanye bebesebenza imisebenzi engadingi kufundelwa. Uhlupho yikuthi amaphemithi okufanele bangene kuwo afuna umuntu owenza umsebenzi ongike wenziwe isizalwane sakwele South Africa. Le misebenzi yamakhono aphezulu ebhalwe phansi lugatsha lwendaba zasekhaya. Kungehlula lapho umuntu kuzafuze abethethwe isizalwane sakwele South Africa kumbe abe ngumntwana womzali oseyisizalwane sakwele South Africa lamanye amaphemithi anzima ukutholakala. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingavumi ukudlelwa imali yizigelekeqe ezizulazulayo ebulenjini be-internet.
Hayi, labo ngabantu abazidingela imali, angithi vele nxa abanye abantu behlupheka, abanye bavuka ngabantu abahluphekayo, kakulanto abazabancedisa ngayo, ngoba yonke into ibhaliwe ukuthi umuntu kumele alandele imigomo ebekwe singathi ngolwasemzini ama-requirements, ukuthi nxa kumele ube le permit kuyini okumele ukwenze. Kuba labantu abakhuluma ngani kuthiwa sebebhadalisa abantu, anganibona bakhuluma labantu abaphakathi omafezi, hayi basengezimithiyo, kakulanto abazoyenza.
Kusenjalo inhlanganiso ezimela abeZimbabwe laba zithi azikezwe ngumuntu obelalolu hlobo lwepemithi esenza umsebenzi ongelakhono oseke waphiwa olunye uhlobo lwepemithi. Zithi zikhangelele ukuthi abaningi bazazithola sebeselizweni ngokungekho emthethweni ekupheleni komnyaka, okuyinto eza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kwele South Africa. Kodwa-ke ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kuthumela izincwadi ebantwini abalamaphemithi la lubakhuthaza ukuthi bafake izicelo ngoba okwakhathesi balutshwana kakhulu asebethe bafaka izicelo. Mele 27 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.